adisendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ebuseni mhla ka 20 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali we monetary policy namhla lapho akhangelelwe kwehlisa isisindo sebond nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Okwenzakala ukuthi i-devaluation izashaya ivalue sibile imali njengama-refugees value ezisemabhanga iliqiniso elikhona. Amboni uhulumeni nje siba le ndlela kumbe esifithi uyelelisa ukuthi amaintaine ama-refugees balances lawo A1:1.
Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kuba lo mbuthano we-rally kuyona le impelasonto edolobheni leGweru. Ngesikhathi iningi lisithi leli bandla lilokhu ligxile kukhetho olwedlulayo kulokuthi liqalise ukukhankasela oluzayo.
Sithi thina ilizwe lisengxakini lodwa wanqoba ukuthi umongameli welizwe. Sithi nanti ilizwe liyatsha, umuzi uyatsha. Biza ke abanye lihlale phansi siqale silungisise udaba lololu olokhetho lwatshontshwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy namuhla lapho akhangelelwe kwehlisa isisindo sebond nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lanxa uhulumende ebehlezi esithi ibond liyalingana ledola, useze wavuma ukuthi ibond lilesisindo esiphansi. Alubana umnumzana Mangudya ethe wehlisa isisindo sebond, lokhu kuza kutsho ukuthi abantu abagcinela imali emabhanga bazalahlekelwa. Kutsho ingcwethi wezomnotho umnumzana Vaiji Shoko exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
I-monetary policy be-announcer, I think ngenyanga ezidlulile bakhuluma bathi amabhenki akaseparate imali yangena ingama-US dollar nemali yangena ingama-bond esithi ngama-RTGS. Kusetshenziswa ukuthi ibhanga iyakwazi ukuthi wena wadiposa mhlakabani i-$200 wathatha 100 kutho ukuthi usulayo i-100 yesele ingama-dollar. So lokhu I think sokuqalisa ukwenziwa ngamabhenki nxa ebambe umsebenzi wangendlela. Okwezayenzakala ukuthi i-devaluation izashaya ivalue sibile imali zama-RTGS value ezisemabhanga iliqiniso elikhona. Amboni uhulumeni nje siba le ndlela kumbe esifithi uyenelisa ukuthi amaintaine ama-RTGS balances lawo A1:1 ngoba kwathiwa yikho lokhu akwenzayo waluba lale currency esiyifunayo kwathiwa siwayiletha kudala ngoba inkulu inkalakata yendaba esilayo esingathi ngisumensume yendaba yokuthi kule mali esayibhekayo ngamasalamusi esijala ukuthi ngesikhiwayo kubhena thina njengabantu esikungikonomi la uhulumende esebenzisa ama-treasury bills bacreate imali engasupportwa i-production eyiyo ngani inika i-headache nxa sesifuna ukuchange over kwi-currency yethu ngoba leyo mali ayisupportwa yilutho yayenzwa ngamasalamusi nje.
Ngamanye amazwi Shoko uthi abantu abaningi abalezi mali emabhanga bazalahlekelwa.
Balahlekelwa ivalue yemali abalayo abayibambileyo. I think ngamafitshane ngithi sibukela konke kwakhona ukuthi kwakwalahlwa zero.
Alubana kuthe kwaba njalo abantu singabona besiya emthethwandaba yini besiyadinga ukuhlawulwa ukuze imali zabo zihambelane le exchange rate eyabe ifakiwe.
Into ekhona ukuthi ungazama ukwemthethwandaba antu uthi kukona but into umbuzo ozaba mkhulu ikona ukubana wena wafaka amadola yini yabo umuntu ongaba le chance ukuthi asukumise idaba lomthethwandaba ngokuthi mna mhlakabani ngahamba ngafaka 200,000 mhlakabani ngawithdrawa 50 la mhlakabani so mbona ngane le 90 yasalingamadola lapha sengiyiphiwa ingama-bond adivalue laba I think bale opportunity yokuthi bahambe bezidinga kuthiwa i-recourse e-court ngoba bale proof yokuthi balama-US dollar le-drawdown zabantu bezenzayo bezingazama-bond besazi-US dollar abayifakayo.
ukwehliswa amandla kwebond inqaliqathaniswa ledola lemelika okukhangelelweyo ngabantu lokhu ubona kuphathisa yini ekulungisiseni udaba lomnotho oluhluphayo
ikakhulu yabona singayenza njalo sesivuma iqiniso ukuthi ibond ayisilo 1-1 le-US dollar sisusa esithi arbitrage kuma-price owenzakalayo ngoba sisusa into engamanga kade siyenza ngoba umuntu ebefuna ukuthatha ngedola elingasilo dollar kubond esithi 1-1 siyavumelana ukuthi iprice kathesi nxa idola i-US dollar yi-$3.50 kubond yinto eyiyo khona akusela kukhangelela ukuthi kulokuvalana kumbe kuyini kuyasokuyinto official lapho sikhalela ngokuya ekudeni kuyancedisa ukuthi i-economy ikwanise ukuplana kube le price eqondayo ngokuba kwazi ukuthi lokhu kwenzakala so kwenzakala so but isikhathi esikhulu into ekulu ofuzibe yazi ukubana kuzabuya le-inflation okuyinto lokho ngendlela okuyabuya la
lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezomnotho bexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-studio 7 ekwabulawayo. Umongameli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa uza kuba lombuthano we-rally kuyona le impelasonto edolobheni leGweru ebonga abamvotelayo. Lokho kwenzakala abanye besithi leli bandla lokho ligxile ukukhetho olwedlulayo kulokuthi liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Lo mhlangano uza njalo ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa laye ephakathi kokwenza imihlangano lozulu. Ngelanga linye uMnangagwa yena uza kuba yilo mhlangano eHarare. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kwabulawayo. Umnumzana Edwin Dlovu waqala ngokumbuza ukuthi umhlangano lo kahle kahle ngowani.
Umhlangano okhona silawo lozulu ke enkabazwe eGweru ngempela viki naleyisiyakiwo. Kungumhlangano ke wokubonga abantu ukuthi ke ngomnyaka ophelileyo ngoJulayi baphuma ngobuningi emizini yabo bahamba bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela umongameli wethu Nelson Chamisa ukuthi State House. Siyababonga kakhulu njalo sibacela ke sibacela ukuthi bangadinwa baqhubeke benjalo besekela ibandla labo ngoba iMDC libandla labantu yibo abalibumbayo ngelabo yilo elizabakhulula njalo embusweni lo kantando kathikiswa weZANU-PF.
Manje licelile na imvumo emapholiseni njengalokhu okuyakwenziwa?
Isisekelo selizwe sithi kasiceli siyabazisa sesibazisile ikomiti zethu ezikhona enkabazwe ngikhona ngale emigrant south yiyo ke ekhangele lolo daba ke ukuthi bazise amapholisi ukuthi sizenza ke umhlangano nithemba ke konke sokusendleleni yakho sebelungisile bakhulumisana la amapholisi abawazisa.
Ye siyabona ukubana kuke kwaba lokwethuselwa kukaZulu ngumongameli Mnangagwa esithi yena ikakhulu abayetshengiselayo uzathatha amanyathelo. Lokhu akusoze na kudelise inhliziyo zabanengi bekele ukubuya emhlanganweni?
Lo umhlangano esikubiza sithi rally lapho umongameli lezinye inkokheli zebandla ke zizabe zikhulumisana ke loZulu. Kayisiyo ke demonstration le Mnangagwa athi uzachaya abantu ngayo. Kodwa ke uyadanisa ke ukuthi ubaba womuzi ongethenjiweyo athembise ukuchaya abantu ukuthi bangademonstrate instead yokuthi alungisise inhlupho zemezi eziyenza ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Isithembiso okumele asipha abantu sona leso ukuthi hayi bantu likhale ngalokho nalokho nalokho ngizakulungisisa. Kodwa bangathi abantwana bakhe abantwana beZimbabwe bekhala bengena ezitridini abese bathembisa ukubachaya bathembisa ukubabulala. Kuyatshengisela ukuthi sizintandani-ke eZimbabwe yasila baba. Umnangagwa kasomongameli ohlonipha ilungelo loluntu, umongameli ohlonipha abantu, ohlonipha amalungelo abo ukuthi bademonstrate bakhulume abakusolayo ngoba nxa ikhona phana nguye kumele akulungise. Akula enye indawo, akula omunye umuntu okumele alungise inhlupho ezikhona eZimbabwe ngaphandle kwakhe njengoba sithi ngumongameli welizwe.
Njengoba lisitsho lini ukubana imihlangano le ngeyokubonga uZulu kutsho ukuthi likhangelela ukuthi engasuka eGweru ikhona yini eminye imihlangano ezayenziwa kwezinye indawo zelizwe?
Ikhona sibili iyalungiselelwa ke izakhithwa ke siyazakala ukuthi izabo yenziwa ngathi kodwa kwakathesi ke sithangelele nalowo enkabazwe ogcwele ukuthi ngempela vele eminye ezalandela ngamaprovinsi wonke nje size siwaqele.
Bakhona abasola ibandla lenu besithi lokho ligxile kukhetho oludluleyo lingafuni ukuthi lukhangele eluzayo. Ungathini wena ngalokho?
Yebo, ngakutsho khona lokho elikuthoyo, kodwa ke esikhathini esiningi kuyabe kungabantu abengabezana uPF, ngoba abantu abasekela ibandla lethu bazazi inhlelo zethu zonke esilazo. Ngokhetho oluphelileyo sikhuluma ngokuthi kwaba lokuqhilibezela ke wakhitshwa ke ama-results angayisiwo umongameli wethu ke enqobile ngokuhlanganisa amavoti esakutholayo. Lokho asonze sikuthule. Sithi thina ilizwe lisengxakini, lodwa wanqoba ukuthi umongameli welizwe. Sithi nanti ilizwe liyatsha, umuzi uyatsha. Biza ke abanye lihlale phansi siqale silungisise udaba lololu olokhetho lwatshontshwayo, silungisise ukuthi abantwana beZimbabwe bangaphila njani. Abantwana beZimbabwe bafuna impilo engcono, ababakhokhela yibo kumele babone ukuthi balungisa impilo ibe ngcono eZimbabwe. Yikho sithi ke siyafuna ukuhlala phansi layo mnangagwa sikhulumisane, ukhulumisana nomongameli wethu uChamisa ulungisa indaba yena leyo yokuthi wazibeka, bese kulungiswa ke ukuthi indaba ehluphayo yomnotho welizwe ibanjwe njani ukuze abantwana beZimbabwe baphile. Ngoba abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula mali, akula kudla, akula mafutha, konke nje kuyahlupha, la magesi ayahamba, akulanto nje esendaweni yayo engathi abambeke. Yizi izinto esitha kumele kuhlalwe phansi zona lezo zilungisiswe, kodwa siqale salungisisa udaba lonalolu ukuthi enye indoda yazibeka kungamelanga ibe yiyo khona phansi.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kwaBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo namhlanje. Ikomiti yedalela eParliamente e-Standing Rules and Orders ekhethe umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Charumbira ukuthi abe ngumgcini sihlalo wayo izolo. Njalo ezaphenya ukuthi ngempela omela iNorton kuleli dale umnumzana Themba Mliswa labanye abathathu babefuna ukufunjathiswa imali efika $400,000 ngusomabhizinisi weWange Colliery Mine. Ikhangelelwe ukuhlangana namuhla ukwenza amalungiselelo. Abathathu abatheswa leli cala lomnumzana Mliswa ngomnumzana Leonard Chikomba weGokwe, Kabuyuni engowebandla leZANU-PF, uAnele Ndebele owemagwegwe owebandla leMDC, noPrince Sibanda weBhinga North owe-MDC. Kwezemidlalo ke inhlanganiso yabasekela umdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe National Soccer Supporters Association isicele uhulumende ukuthi avume ukuthi imidlalo yeCOSAFA iqhutshelwe elizweni ngokupha izifa limvumo. Inhlanganiso le ithi abalandeli benguqu badanile kakhulu ngokwenzakalayo. Lokho kulandela iCOSAFA Football Tournament emizamo yayo yokudinga ilizwe lapho elingaqhubela khona lomdlalo kulandela ukwenqaba kweZimbabwe ukwenza lokho lisithi alitshelwanga kuseselisikhathi. Umphathintambo wezemidlalo onkosikazi Kestrel Conventry usehlangene leziphathamandla zezifa leze-Sports Commission wagcizelela ukuthi umdlalo lo wona oqhutshwa kusukela kuMay 19 kusiya kuJune 1 kawusoze udlalelwe eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Studio 7 ndinjani? Hayi, mina igama nguThulani obuya ekhezi emangcwabeni konyongoli. Ye hayi sibizwa impela abaphetheyo ukuthi bathi basazama ukulungisa, kodwa asibabone ukuthi kuyakho abadala abafowethu babulawa yindlala bahlele emakhaya abanamsebenzi, imigwaqo ifile. Kodwa ma befuna ukuvotelwa abantu bezano bathola besitshaya imoto zihamba siye emaphandleni zisiyadinga amavoti abantu, kodwa ma kuyindlala ugovernment kasondeli, ugcine seqhuma abanye obebeyanikeza lowo kokudla engasabanikezi. Kodwa ma kufuneka amavoti uyabayithusela lezi nduna zakhe labo sibhuku bakhe bayithusela abantu ethi ma uvota laphana siyasikubhekisa. Kodwa ma sokuyikudla abantu bebulawa indlala babulawa bevota, yini engasayingeni uzawubabona ngo-2023 sefuna amavoti abo. Ukuthi ufile manje awufanga kuyafana kuye ngala ndaba, kodwa next time sokuvota uyayisiyafuna amavoti kibo futhi nalaba abahluphekayo. Bebancenge ngebhakede eliyi-1 ethi nanti ibhakede eliyi-1 umuntu sesiyamnika ivoti lakhe. Ma kuphela ivoti uhambile kabonakali, thina singabangapha sithi hhayi i-government hhayi azihlalele abantu bakhe laba abadla bonke laba, futhi sebegugile bonke u-government laba. Abachiye labo intanga encane la iphathe sibone ukuthi sihluleka siyaphi. Sizaxhasana sibone ukuthi hhayi siyazi ukuthi kuyahlutshekwa sonke, hhayi ukuthi sibe lokhu sivotela amakhehla vele angasacabangile. Alright, hhayi ngiyabonga Studio 7, hhayi libe losuku oluhle. Lakade bemamele ngibulisa abafowethu bonke abalaleleyo Studio 7 lala enzalwa khona. Ngiyababulisa hhayi mbuye emangcwabeni akonyongoli kanye esidikidikini phakathi. Ngiyabonga abantu Studio 7, ngibonga labalaleli. Hhayi ngohappy ngezano PF.
Uyazi mina ngifuna ukuba mehluko labantu. Lalela ke yami point ukuthi thini la madoda laba bamele baye kuye umdala lo umnangakwa sebenaye bahlale phansi naye bamtshela ukuthi no, lalela thina ukuze sikhulume lawo sicela ukuthi kube nomuntu onjani okhona phakathi ongumlamlankunzi between thina. Nxa lo muntu sebemtholile ongumlamlankunzi bebesebemtshela ukuthi no, thina ukuze sikhulume kahle ilizwe sililungise sicela kuqale kukhitshwe bonke abantu ababotshwayo, bonke abantu ababotshwa bengala macala abasejele. Inkulumo iqala lapho. Nxa bengafuna ukukhuluma leyo mnankakho abawekele izanu buse silinde leyo mavoti ngamhla ka-2023 ngoba manje akulasiza ukuthi bona bathi bafuna ukulungisa ilizwe mara bangafuni ukukhuluma lo mnankakwa. Uyayibona into enje ngale ngoba manje sikhuluma iqiniso, umnankakwa nguyi-president nguye obusayo eZimbabwe. So umuntu obusayo eZimbabwe fanele bamlande bafike bathi ndoda, thina ukuze silungise ilizwe njengoba nesijoyene ukuthi ufuna ukulungisa ilizwe sifuna ukuthi kukhitshwe abantu i-agent imithetho eminye ebamba abantu ukuthi bangatoyitoyi kahle kumba ebamba abantu ukuthi bangakhululeki uyisuse. Kunomunye umuntu ongumlamlankunzi phakathi kwabo, yiyo yami point le.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko uzirekhode usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe ubingelele abangani lezihlobo, ukhumbule ukuzibetha ngegama nxa ufuna. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elebhilithane lithi libhekane lohlupho lokuthi luvumele kumbe hayi izizalwane zalo ezihamba ukuyaxhasa iqembu lamalwecatsha ele-ISIS eSyria ngoba abazali babo besithi kababavumele ukuphindela kwelebhilithane njengoba baqelibezelwa bebancinyane bengakwazi ukuthi benzani, ikakhulu abangamantombazana. inhlanganiso yeBhilithani ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveza ukuthi amantombazana amancinyane eSouth Sudan azakhutha izifundo ngenxa yokwendiswa njalo abhekane lokuhlukuluzwa kanye lokungafinyeleli ukwelatshwa. Ikhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokumisa ukwendiswa kwabantwana. Inkampani ye-Rainbow Tourism Group ithi iswele abalolwazi bokwakha abavela kobulawayo ukuze basebenze ukwakha kabutsha ihotela ye-Rainbow ekobulawayo. Kumaviki amathathu asanda ukwedlula kube lokutshengisela kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abesithi kulamabhasi amathathu abuye kobulawayo evela eHarare elezisebenzi ezizokwakha kutsha ihotela le. Kwabotshwa amalunga leli bandla lichumi lanye. Kodwa iziphathamandla zaleli wetela zithi ngamanga la. Lezi ziphathamandla zithi ngomgqibelo bezidinga abantu abangamachumi ayisikhombisa abalolwazi lokwakha olufana lokufaka uphahla ama-tiles lokunye okunjalo. Kodwa kweza abantu abathathu kuphela abalolwazi lwakhona. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo uthi bayakhulumisana lenkampani le ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abantu bakobulawayo hathi abavela kwamanye amadolobho.
Okuliqiniso ukuthi iRainbow iyarinovethwa njalo kwakulethwe abantu abangakwana amabhasi amathathu bevela khona leHarare. Sanjenela ke thina njengabahlali bakobulawayo bakomthwakazi ukuthi hayi kathi kuzaqhatshwa njani abantu bakwezindawo lathi labantu bethu lapha abangasebenziyo. Kodwa sananzelela ukuthi indaba ayiqaleli eRainbow, indaba iqalela kusetup yelizwe leZimbabwe against abantu emathebeleleni ngoba vele kokuqala iku-awardwa kumbe ukunikezwa kwamathenda kwenzakalela eHarare deliberately nge-government ekhona eZANU-PF from 1980 ukuthi into zonke zipaswa eHarare. So uthola ukuthi abantu bakithi bagcina bengaselawo amathuba okuthola imisebenzi kumbe ama-business opportunities through ama-tenders ngoba la bantu babuya sebethiwe ama-tender esepaswe khona ngale Harare. Okwabangela ukuthi ngomgqibelo ngemva kokubotshwa kwabantu bethu abangu-11 i-management ye-Rainbow yaqinisa iphanika wathi ngolwesibili kwabizwa abantu ukuthi babuye kuzokhangela ukuthi bangaqhatshwa njani. Basebedobhadobha abantu abathize esingela number esingayitsho kathi sibadobha abangaki. Kodwa ke sikutshwe ukuthi akulungisanga uhlupho olukhona laloba ama-officials ethu aguqela ubakuNdebele ongu-chairman loNgwenya ongu-spokesperson esabacela njengenhlanganiso ukuthi bayingethe management ye-Rainbow ukuthi indaba le ilungiswe kuriveso kuqhatshwe abantu bendawo ngoba akusijabulisi lathi ukuthi imisebenzi yabantu bakithi ithathwe ngabantu abavela kwezindawo. Njengoba lasingeke sakujabulela ukuthi abantu bakithi basuke lapha bayethatha imisebenzi yabantu eHarare, sibelieve ukuthi indawo ngendawo kayipha amathuba abahlali bakuyona leyo ndawo.
Manje zona iziphathamandla ze-Rainbow zithini ngodaba lolu njengoba usithi wena lingani liyakhulumisana la?
Ye, esacina sikwenzile kumhlangano wokugcina owathendwa ngubakuNdebele chairman lo Ngwenya uspokesperson wethu ukuthi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kulungiswe kuqondiswe ngoba abanye abantu abacina labo sebephakathi kwalolu hlelo ngendaba yokuzwa indaba leyi ngabantu be-National Peace and Reconciliation Commission. Undoda onguyoyimeleyo naye uLesi Ncube wagcine yi-part of that meeting ngoba sitsho ukuthi thina akungeke kwalungiswa indaba ye-peace elizweni leli kulezinye izinto ezikhozela ukuthi kungabi le-peace ngoba okokuqala ukuncitshwa kwabantu bethu imisebenzi amathuba emisebenzi ngezindlela yinto ekhoza ukuthi kuqhubeke ukungabi le-peace njengoba ubona ukuthi abantu bethu bayangena ezitaladeni betshengisela njengalokhu section 59 of the new constitution ebavumela ukuthi bale-right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. But baqede lapho bese bebotshwa yi-system evikela umhlobo othile ngalinkulumo engathi ovikela umthetho ovikela abantu besishoneni obusuthola ukuthi bayabotshwa abantu bakithi. Ngokunjalo kutho ukuthi elizweni leli ungaye kungabi le-peace, kungangabi lokuthula ngoba kulomunye umhlobo o-superior kule minye imihlobo ngenxa yokuthi kuya ngokuthi obusayo ngalesi sikhathi ngubani.
Manje amalunga enu abotshwayo kuhamba njani, batheswa cala bani njalo okwakathesi banga?
amalungu ethu athi ebotshwa babotshwa bavalelwa kungelacala ngoba isikhathi esiningi nxa sibotshwa bathi bamelele iHarare ukuthi iqali batshele ukuthi sithathwe ngaliphi icala okwaba ngethi lawo bathi bebotshwa kwathiwa basamelele iHarare ukuthitsho ukuthi babotshwa ngaliphi icala balala bevalelwe bengaphiwanga nje icala okwathi ekuseni kwavuka sokuthiwa icala le-criminal nuisance babebalekela ukuthi bengathi yi-breach of posa u-section 59 uyabavumela ngoba babedemonstrator belokuthula bengabi lo muntu bengabulala i-property yomuntu so ke bababopha ngecala elithi criminal nuisance okwagoqela ukuthi ku-Saturday liyana edlulayo nothi le esiphuma kiyo bagcina bephiwe amabheli $50 each bengu-11 sebabhadala $550 sikhuluma nje baphandle abaphiwa khona ama-conditions okuthi benga-interfere ama-state witness bareporti emapholiseni aseduzane labo kanye ngeviki indaba yabo iziyephela bangabantu abazabuyela ekhothi nxa kungaphambanisi kunyanga kamatshi ukuqala kwenyanga kamatshi.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, wekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Kwezenzakala eMelika, uSenator Bernie Sanders weVermont uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020 ozayo, lapho umongameli Donald Trump oyabe encintisa imele ibandla lama-Republicans okwesibili. Iningi lizamkhumbula umnumzana Sanders encintisana lomnye wakhe webandla lama-Democrats, unkosikazi Hillary Clinton, ukuthi kube nguye ozamisana lomongameli Trump ngomnyaka ka-2016 kodwa kwehlula. Umnumzana Sanders osele minyaka engamachume isikhombisa lasikhombisa i-77 njalo iningi lamsekela ikhankasa ngoba isithi kufanele imfundo yekolitshini ibe ngaphandle kwembadalo, iningi lifinyelele ukwelatshwa izibhedlela njalo kukhutshulwe iholo lezisebenzi. Hayi ke sikhumbule ukuthi sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook, siya live streamer phela uNorman Ngwenya uthi livuka njani, uLesedi Muleya, uMusa Mazibuko, uSinini Linzi Harmon uthi kuhlwile macala kunjani. Ye, lapha phela kuhlwile kodwa sikhumbule ukuthi eZimbabwe sebebhekile ilanga seliphumile. Lizakhumbula ukuthi lapha eMelika ke sitshiyana ngamahola ayisikhombisa nxa ngikhangele laphana iwatchi yami ithi 3:00 to 12:00. Ye, khona kuzaba semadabu kabusa lapha u-midnight. Njalo ke nge-spring laphana ke sokuhluma izihlahla next month sizavisela njalo sizawasama isikhathi sethu sizasisa phambili nge-1 hour bese sitshiyana nge-6 hours ukuthi ke nge-fall laphana ke amahlamvu esesiwa sisivisele emuva njalo yikho ke ngamadabu kabusa lapha kodwa eZimbabwe ilanga liyaphuma. Ye, bengithi nje ngilichathekele ulwazi.
Kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye nawe,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangikambe,
mangikambe mitayo,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
anifune,
anifune yami nje,
amena.
Zwisa yomculo Women of Influence besithi kanye nawe. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, mnumzana John Mangudya, uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali o-monetary policy namhla. Lapho akhangelele ukwehlisa isisindo se-bond note nxa siqhathaniswa le-dollar le-Melika. Lanxa abanye besithi iningi lingalahlekelwa kungenziwa lokho. Lanxa kungenziwanga, bathi langengxenye yangkhona futhi akusoze kulunge. So sizabona ukuthi ngoza lankomoni ngolivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.